Endabeni zethu namhlanje lelo Mike Hobe, ibhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe lithi seliza kwethulela uZulu enye imali ukwenzela ukunqabela ukusilela kwemali elizweni. Inhlanganiso ezimele zodwa zidinga uncedo lokuphandela ukudla indlovu kulandela ukufa kwezinye esikamathumi amahlanu eWange National Park esabelweni seMathebeleland North. Izakhamizi sezaqala ukuthola inhlanyelo lokunye okuthiyeneyo okunikwa uZulu ngaphansi kohlelo lukahulumende olubona ngezokulima. Sizahlolisisa okwenzakala kubodokotela abakhalela umsebenzi. Ku-Livetalk namhla kuhlelo lwabatsha olwe-The Connection sixoxa ngempilo yabatsha eZimbabwe ngesikhathi umnotho welizwe ugugudeka okumangalisayo. Baphila njani abatsha elizweni okuhlupha ukuthola umsebenzi? Nxa lifuna ukungena kuhlelo, sithumeleni umlayezo lokunombolo ezithi +1 202 465 0318. Lingakhuthoyela izindaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama lango-6:30 ekuseni kumagagasi athi 909 AM 4930 13860 laku-15460 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa njalo ukuthi khona ku-Facebook ekhathini lethu ene-VOA Ndebele.